abantu bayazama ukuthumeza nkomo bathi kulobunzimanyana obuthize esihamba sihlangana labo. Indlala ikhona emakhaya njengoba nje besifisa eminyakeni wendlala. Bayazamazama ukuthumeza but indlala yiyo enkulu. Kuba lobunzima njengoba singobamalayitha endleleni khonapho sihlangana lobunzima. Lasemabhoda khonapho sebezingakucela, sesingacela i-good service emabhoda lakuthi ma kuyenzeka kabasincedise abantu bedlule kahle impahla zabazali beyofika kahle kungela obstruction yenziwayo emabhoda lapho. Uyathola ukuthi umuntu yangena ebhoda ethathe bo 3 to 4 hours uzibuze ukuthi kathi kuvele kwenzakalani, uswele ukuthi kwenzakalani. Especially emabhoda yikho lapho ecwela kakhulu ukuthi at least i-service yakhona. Ma kuukuthi kushoti i-personnel beyengeze i-personnel than ukuthi seve umuntu oyi-1.
Uhulumende sowakhipha umthelo we-duty entweni ezifana lempuphu lokunye ukudla okungangokuthi selidlula ngcono yini?
Ya, sidlula kuhle but i-duty akula nkomo ukuthi kunakule duty ukuthi ayakhitshwa. I-duty uyayibhadala. Akula duty ukuthi ikhutshiwe, ingaze yabe ikhutshiwe, ikhutshe emaphepheni but emabhoda kuyabhadala. Asikaze sibona umuntu ongaphuma nje ebhoda kuthiwa akabhadalanga. I-duty iyabhadala. Ba-estimate nje ukuthi i-duty lokuyimpahla oyithweleyo ingabe impahla engaweta so much bekushaje i-duty. So ngiyamanga lamanga abe kuthiwa kwakhitshe i-duty thina sibona sibhadala i-duty.
Kuyini kahle kahle abantu abakuthumezayo ekhaya?
Into abayithumelayo yonke igrosara, sibisa chukela, mpupu, rayisi, grosara nje yonke into edliwa ngumuntu. Ngoba bekhangelele kakhulu ukuthi ezimbabweni kukhona yebo ye but okusalayo ungathola ukuthi imali zakhona ma uzekhaya kuba nzima ukuthi uyithole imali uyothenga ekhaya. So abantu baningi bazama ukuthi behle bethenge ngapha ngoba le randi lele or i-foreign currency yona le engasasebenzi ekhaya ukuthi uyithole leyo bondi lakho ilokuze izimdola uyathola ukuthi kayitholakali. So it's better ukuthi ubambe ngapho uhle uhambele ejubele. Yiko ezikuthanda kakhulu ezibona ngani yiko kugcwala izimoto yakhonapho kanti kakhulu endleleni becela nje emabhoda kubele good service ukwenzela ukuthi abantu befike ngesikhathi singadleli isikhathi.